Mthokozi Hlobo lamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 25 Ntulikazi 2019 ngoprofethi Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje,
kunabantu esibabekileyo ukuthi basebenze bayenze imisebenzi sokugcina lokulondoloza lokukhokhela abantu, kodwa bona bathona bebengisana bebangisana bephakathi kunokuthi balungise amanyala lesikhubekiso ezikhona elizweni lakithi.
Kambe ingxabangxoza esedolobheni lakobulawayo ingaba ngeyokucasana ngemihlobo, ukuxabana phakathi kwebandla le-MDC kumbe imisebenzi yenkohlakalo.
In the art industry, be it ukujeza okuhlabela, ukugida, ama-poems or anything, just anything in the arts industry. So we'll discuss ukuthi kwakhona ama-problems ahlangana labafazi abaku-arts industry wapi, njalo singadila lawo njani, singawalungisa njani.
Abesifazana bakumsebenzi we-arts basungule uhlelo lokuhlangana nyanga zonke ngolwesithathu eHarare abalubiza ngokuthi yi-Women Crush Wednesday. Inani labamakolishi emfundo yaphezulu lamayunivesithi emazweni omhlaba atshiyeneyo bakhanya besiza eZimbabwe ngobuningi lenhlelo zabo zokukhankasa kwabangabalesifiso sokuyafunda khona. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umumo wakobulawayo lokungakazakali ukuthi uzaphetha ngani, nanku le commission yathunyelwa kulelo dolobho kuyakwenza ukuphenyo lokuthi ingakatsho lutho ukuthi itholeni. Ingxabangxoza iqale ngokuxotshwa kukamabhalane omkhulu kukhansili uTown Clerk Mnumzana Christopher Dube ngumsekeli kaMeya Mnumzana Tinashe Kambarami, iqine singasazwisiseki ukuba yikufuthelana na phakathi kwebandla le-MDC, yikuxasana kwemihlobo kumbe yimisebenzi yenkohlakalo. Kube lokutshengisela kwabantu bakobulawayo, abanye abantu besekela uDube abezokholwa khona bona bathini ngokwenzakalayo kobulawayo. UChris Kande ube lethuba lokuxoxa lomfundisi Raymond wakobulawayo ukuba aphe imbono yakhe ngokwenzakalayo kuleli dolobho.
Kuhlangene mnumzane, izinto lezi mana ngikuphumela egcekeni. Kulokonakala okukhona emhlabeni, kumbe elizweni lakithi, amagethi, amanzi, imisebenzi, yonke into vele akula katholakali. Kulabantu esibabekileyo ukuthi basebenze bayenze imisebenzi sokugcina lokulondoloza lokukhokhela abantu, kodwa bona bathona bebengisana bebangisana bephakathi kunokuthi balungise amanyala lesikhubekiso ezikhona elizweni lakithi. Akula nto noma eyodwa abangasithela ngayo ukuthi sizama ukulungisa izinto ngalindlela, kodwa bona bayabangisana bephakathi kunokuthi balungise ilizwe lakithi. So laba bantu vele bona balanda izikhundla bona ngokwabo, thina sesingenela sibona kungani vele kule tribalism kulani bonke bangisikhundla khonapha. Le corruption yangikhona ikhona, bayafuna ukukhaphula labo phakathi khonapha. Thina sesitona sibangisana ngoba sesisithi hey lo liNdebele, hey lo liShona, kathi yena lo even xa umuntu ephambanisile akula ndlela yini abangasithatha ukulungisa izinto zabo eziyabe ziphambanisekile ngaphakathi. Indaba befuna ukuphuma phandle ukuthi basithengise thina ukuthi kunezinto abazenza, indaba engazilungise khonapha. Abala ndlela ezokulungisa ngazo izinto kusithi kanje.
Manje kuthiweni uZulu wakobulawayo leZimbabwe jikelele athini ngodaba lona?
Hayi vele siyadana vele, thina kuyasicaphula lokhu ngoba abaningi vele abasozi bakwazi ukuthi i-tribalism yini kumbe i-corruption yini. Wonke umuntu vele is right to interpret it the way they want, ngoba vele akucace ukuthi kuyinokwenzakalayo. Akula mthetho yini esithi kanje ukuthi nxa umuntu esephambanisile kuyalandelwa ukuthi kuhamba kusuka lapha kusiya laphana kusiya lapha, indaba engakulandeleli. Banye bonke bebethule isithi kanje yonke ithule, thina aba esingaphandle esikhulumayo bona bendaba engakhulumi.
Manje lokhu abafuna kwenziwe abanye ukuthi kususwe amakhansila kufakwe i-commission, ubona ungani kunganceda yini?
Ngaba yisituda vele bengazazi izinto abazenzayo, kumele baphume ngoba kumele bathengisele vele ukuthi bayazazi izinto abazenzayo. Le mthetho ye-city council according to the constitution of Bulawayo city council ukuthi ithini wabe nga yazi vele baenza manyala uvele bapume vele vele abachengise hile mwono mzana kumele basi chengise ukuti kona ngaba kokele suba fagileyo ukuti baenze umsebenzi bonke wabe nga kwanchu kwenzi umsebenzi kabapume vele pafuno vele kusebenzisa isi tikanzo ukuti balwe babalwe bachengise vele ama problems abo why tunasia yazi isi tikanzo yukobla wai kwa ku isi tikanzo vele ezayo esegcekeni ukuthi yawina vele various accolades ukuthi khona bayasebenza ukuthi khona okwabakwenzeka kathesi lokhu idolobho lethu belihlanzekile likhokhelwa sibili i-corruption leyi ingekho vele it was very very limited because thina njengabantu vele umuntu wonke is corrupt we have to accept that but okwenzakalayo kathesi vele angikubone mina ukuthi kungasisiza thina akusize lutho vele kathesi esibela mana ngikuphumela egcekeni kathesi kule government elizweni lakithi ezanu-p f silama-problems leyi i-city council nge-m d c silama-problems so what's the difference ongcono ngubani khonapho wabona abantu be-m d c yona m d c as a party bengakwanisa ukulungisa lezi izinto bebangele i-problem koBulawayo because of i-party yabo yiyole ama-problems labo kumele baphume engcono ezingafaka abantu bangasebenza lama-political parties
lo ke bekungumfundisi uRaymond wakoBulawayo ixoxa loGris Gande oweStudio 7. Abesifazane abakumsebenzi we-art ungaba ngokudweba kumbe ukucula we-art basungule uhlelo lokuhlangana nyanga zonke ngolwesithathu eHarare aphalubiza ngokuthi U-Women Crush Wednesday bejonge ukukhuthazana ukuphatheka kwabesifazane kweze-art becebisana kunhlupho abahlangana lazo kulumsebenzi. Intatheli zendaba yethu yeStudio 7 uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Lo mhlangano wenzelwe eJason Mphepho Little Theatre eHarare phansi kwenhlanganiso yePatsime Trust. Umqondisi wale mhlanganiso uSandra Mpofu uthi limhlangano iza kwenziwa kanye ngenyanga.
Nasingudiscussa ama issues akhangelane labesifazana like in the arts industry be it ukujenza ukuhlabela, ukugida, ama poems or anything, just anything in the arts industry. So we discuss ukuthi kwakhona ama problems ahlangana labafazi abaku arts industry wapi, njalo singadila lawo njani, singawalungisa njani.
Uqhubeke ethi kuyadingakala ukuba abesilisa labo bephatheke yikho limbuthano lemidlalo ibahlanganisela labo ukuze babe yingxenye yokulungisisa okungaba kuphosiseka. UKedrick Keke Msongelwa osemsebenzini owe-theatre art uthi kuqakathekile ukuba abesifazane bengathiwa phandle kulo msebenzi.
Asingeke sisebenze sodwa, like take for example ku-theatre, mina angikaboni like u-director ungumfazi. And it's good because they have balama stories about that they want to tell abantu ngazo, and them they can tell them bengatshela ngcono abantu kulokuthi kukhulunywe yimindoda ngikhuluma istories abafazi. So kuhle ukuthi sibone abafazi labo bebuya lama stories bebhala ama stories bebuya bezo director the director amadoda, and also beyenza lawo ama plays abo bengabafazi bo.
Umculi olodumo uEdith Wodonga uthi imbuthano enje banikeza ithuba njengama-artists asebelesikhathi besebenza ukuqinisa lokulaya abasacathulayo abazama ukungena kulo msebenzi.
Labo ngoba thina enxa sithulanga ithuba lokuthi lapho sasisebenza khona siqalisa kube nomuntu othi hayi laphana ungahamba ngaleyana indlela uzathola kule godi uyawela phakathi kwakungela, so wawuhamba ufuke uwele phakathi uzikhiphe khonapho ukhethe ukuthi uyaqhubeka yini kumbe awuqhubeki phambili ukuhamba.
Wengeze ethi ithuba elinje lihle kakhulu ukuba ebhekane labo mama noma nje induba emsebenzini owe-art zifika la kwabesilisa.
Ama problems esihlangana thina omama emsebenzini wethu maningi, and sometimes ingxa yafana labafana, but ukuthi thina omama kusuka kube 3 times more. So nxa usebenza vele kumele ufake 200%. Nxa usenza yonke into oyenzayo abantu bakukhangela ukuthi vele ngathi umama lo wenzani, ungatholakala ungumuntu ongani usewele ngalo komgwaqo. So thiwa nje liyabona umama banjani.
Unkosazana Caroline Maganga, umqondisi emsebenzini we-theatre uthi inhloso yohlelo olwe Women Crush Wednesdays ikuthuthukisa umsebenzi we-art ukuze abesifazane bengatshiywa phandle kube lithuba njalo lokucebisana nyanga zonke ngendlela zokuzithuthukisa. Abesifazana abakumsebenzi we-art bazehlangana kanye ngenyanga endaweni e-Jason Pepo Little Theatre. Lo ube ngumhlangano wakuqala ungenwe ngabozomsebenzi owe-art abagoqela utariro ne-gitari, Catrick Msongelwa Keke, Edith Wautonga, Kudzai Kudzi Girl, Timwenje Labanye. Ngimele Studio 7 Harare, ni Mark Peter Ntambe.
Zimbabwe, the voice of America.
Ngesikhangele okwamanje eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba eleHerald libika ukubana umkamongameli welizwe unkosikazi Cecilia Mnangagwa uthembisa ukunceda abaswelayo emangweni wetsholotsho ku-Ward 7. Lokhu ukhangelele ukukwenza esebenzisana labenhlanganiso yakhe e-Angel of Hope Foundation. USenator Alice Dube uze emele unkosikazi Mnangagwa ezolalela izikhalazo zezakhamizi zika-Ward 7 ezimtshele ngenduvo ezigoqela ukuswelakala kwamanzi ahlanzekileyo, uncedo lokwelatshwa kanye lokuswela imali zokusungula imisebenzi yokuziphandela. Kuthi ke iphephandaba electronically lona libika ukubana umgcinisihlalo wekomishini ebona ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission iZEC uJustice Priscilla Chikumba wethule umbiko othi ukukhethwa kwakwamnumzana uyithole Silayigwana njengomqondisi wezokhetho akula zenkohlakalo phakathi njalo akwephuli mthetho. UJustice Chikumba uthi uSilayigwana uleminyaka elishumi lasikhombisa esebenza kwezokhetho, ngakho ke ulalo ulwazi olujulileyo oludingakalayo kulo msebenzi. Uhulumende weMelika ubika ukubana usezavuselela isigwebo sokulengisa labo abavele sebagwetshwa isigwebo sogodo ngemva kokuba eke wama okweminyaka elishumi lasithupha edluleyo 16. Sokukhethwe izibotshwa ezinhlanu ezabulala abantwana ezizaqala zona ukuthathelwa lazo imphefumulo. Izibotshwa ezinhlanu lezi ngabamhlophe abane lonsundu oyedwa abavalelwe ijele elilindwa kanzima eLetterawo esigabeni seIndiana abaleminyaka ephakathi kwengamashumi amathathu lasikhombisa kusiya kwengamashumi ayisithupha lasikhombisa 37 to 67. Laba ngababalisa uDaniel Lee oleminyaka yokuzalwa engamashumi amane lasithupha 46 okhangelelwe ukulengiswa mhlaka 9 Mpalakazi lonyaka, wagwetshwa ngomnyaka 1999 ngemva kokufunyanwa elecala lokubulala umninisitolo umkakhe kanye lendodana yabo eyayileminyaka e-92 e-Arkansas. Kuzoba lo Lesmond Michelle oleminyaka engamashumi amathathu lasikhombisa 37 yena-ke ukhangelelwe ukulengiswa mhlaka Mpalakazi 11 lonyaka. UMichelle wagwetshwa ngomnyaka 2003 ngemva kokufunyanwa elecala lokubulala ugogo owayeleminyaka engamashumi ayisithupha lantathu lomzukulu wakhe oyintombazana owayeleminyaka e-92. Kuzoba lo Wesley Parki oleminyaka engamashumi ayisithupha lasikhombisa 67 yena-ke ukhangelelwe ukulengiswa mhlaka Mpalakazi 13 lonyaka ngemva kokufunyanwa elecala lokudlwengula lokubulala intombazana eyayeleminyaka elishumi lasithupha 16 eMissouri. Ngaphambilini wayeke wabulala njalo usalukazi owayeleminyaka engamashumi a-92 ngemva komgongoda ngesando. Kuzoba lo Alfred Bourgeois oleminyaka engamashumi amahlanu lanhlanu 55 yena-ke ukhangelelwe ukulengiswa mhlaka Zibandlela 13 2020, wafunyanwa elecala lokubulala umntanakhe oyintombazana owayeleminyaka emibili yokuzalwa. Lo nguye onsundu phakathi kwabamhlophe ozalengiswa kwabahlanu. Owesihlanu nguDustin Honken oleminyaka engamashumi amahlanu lanye 51 yena ke ukhangelele ukulengiswa mhlaka sibandlela 15 2020. Wafunyanwa elecala lokubulala abantu abahlanu esigabeni seIowa, abagoqela abesilisa ababili lo mama labantu bakhe ababele minyaka elishumi lowayele minyaka eyisithupha. Inani labamakolishi emfundo yaphezulu lamayunivesithi emazweni womhlaba atshiyeneyo bakhanya besiza ngobunengi eZimbabwe lenhlelo zabo zokukhankasa kwabangaba lesifiso sokuyafunda kiwo. Baza bezocebisa ngezifundo ezidingakalayo emhlabeni jikelele ezivulela amathuba atshiya izifundi zisenelisa ukuqhatsheka lasemazweni womhlaba. Intetheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Amakolishi la ahlangane lezifundi kundawana ezitshiyeneyo eHarare, Mashonaland East neMashonaland West etshengisa alakho kuzifundo zaphezulu. Umnumzana Alton Wee umela ikolishi leSandvind University elinikeza izifundo zebiotechnology ledesign yaphezulu ngendleko encwebekayo kuzifundi zeZimbabwe.
Malaysia campus is actually, I would say, is more cheaper compared to going to Australia directly.
Kubantu beZimbabwe kungabanceda kakhulu ukuthi bekhethe ukufunda kukolishi lethu eliseMalaysia ngoba linikeza izifundo ezilohlonzi ngemali ephansi okugoqwa kathathu siqathanisa lelise Australia, kodwa bethola uhlonzi olufanayo, bethola imfundo ye-Australia ebanikeza amathuba emhlabeni jikelele befundele eMalaysia.
Othi abanye abalezi mali zabo balakho ukukhetha ukuthatha iminyaka emibili befunda beseMalaysia bebe sebethatha owodwa beqethisa bese-Australia. Omela ikolishi leVega School of Design and Business eliseGoli ongazixambanga ngegama uthi balamakhosi amaningi awohlonzi lwaphezulu angaphathisa izifundi zeZimbabwe.
Silama higher certificate specializa in creative development, nama higher certificate in photography, nama higher certificate in brand building practice ufana no marketing. Course esiwa offerayo wona ke anceda abantwana ukuthi bazi prepare for a future, ngoba okwamanje some of the courses that are traditional enza ukuthi umuntu angatholi umsebenzi like o specific nxa esengena ku international market.
Unkosikazi Rene Bartlett wekolleji leStanden University elitholakala ePort Alfred eMzantsi Afrika uthi sebenikeza izifundo zemisebenzi esikhanya ivuka ngobuningi bayo emhlabeni jikelele ukuze izifundi zingakhathali ngokuthola imisebenzi kungaba ngakuliphi ilizwe abalikhethayo.
They're both niche market programs, but also both programs of very fast growing industries. Disasters are growing all around the world, natural disasters, natural
zifundo ze hospitality zaphezulu lamahotela omhlaba okuli zinga elithuthukayo, njalo sibe lezifundo ze disaster management ezidingakala kakhulu emhlabeni jikelele. Ingozi zikhanya sezisanda emhlabeni jikelele, amazwe omhlaba esala engasakwazi ukuthi engenzani ewelwa ingozi ezinje kuzikhathi ezijiyeneyo. Ngakho leli lithuba elihle kuzifundi ukuba zithuthuke ziphathise.
Lombukiso yenje ngaphansi kwabeGwala Education Services uhlanganisele amakolishi lamayunivesithi avela emazweni ase-Europe afana leScotland, amazwe afana le-Australia, New Zealand, Malaysia, America leZansi Afrika. Waphela kumpela nsonto ungenwa izifundi eziningi esezithathela izifundo phezulu zizama amacebo awamathuba amahle emhlabeni jikelele ngesikhathi ilizwe lokhe lilokusilela kwemisebenzi okukusimo esiphezulu. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.
Siyabonga ke Peter Ntambe ngalolu daba osinike lona. Okwamanje ke yekela siphe ithuba kubalaleli bethu abeStudio 7 ukuze batsho imibono yabo ngokwenzakala elizweni.
Linjani basakazi beStudio 7? labalaleli be Studio 7. Mina igama nguStanley Ugabadela Ncube, mzalwa lapha eNgondo komzijwa Ncube, but ngokuhlala ehlala eSibila eBinga eSibila ku4. Ngithi lami mfake okuncane nje, i-government le ekhona angazi abantu abayivotela beyivotela manje ukuthi bathini manje makuso, because if you really kuphukile futhi bayikhuphulile and ibaba bambe as a fuel, ikhuphukile zonke izinto zizokhuphuka, iranda lisavunyelwa, i-US dollar lisavunyelwa, ipula lisavunyelwa, sovunyelwa amabhondi awekho elizweni. Atibathi abantu bephile njani vele, bafuna abantu bephile njani, ngoba kunjengamanje asikhulumi ngabantu abasebenzayo, abasebenzayo abasebenzela ihala nje, wesi abangasebenziyo, wesi iziphofu ezicela imali esitaradeni. Kathi ingathi i-government le injani vele, abanazwelo, waye bengalazwelo abantu besifa ngalindlela. Kathi sesigcwele emazweni, umhlaba wonke sikhona, kula lizwe kuthiwa la muntu ongabuya eZimbabwe, gcwele lase siyahlupheka. Angazi laba abayivotela ukuthi bathini manje, baphakamisa amansaro abo lawo lama-t-shirt labhale zano besithi fefefefe manje bathi kwenziwe njani ke manje makuso. Kusiyafika uDisemba phela i-fuel le iyabe sikhuphuke, maybe kusiyafika ka-10 and kuzoba nzima ukuthi abantu bebuye abavela phandle ngendaba ye-fuel le. Hayi kunzima shema, angazi ukuthi kwenziweni ngezana. Umbuso lo unzima, angazi abavotelayo ukuthi bathini ke bona makuso, oro bona bahleli kahle asazi. Mabehleli kahle, hayi siyababongela.
Amavuko balaleli be Studio 7, ngivusa wena uJongwe uChristi lo Ntunga okaDube umthembo zithembayo Blessedis Jeremiah. Hey madoda, lesisimo esisekhaya lapha yisimo esibi, isimo esingazange sisibone njalo, isimo abalutshwana abasibonayo ukuthi kulapha izinto soze zikhambe kahle. Kambe ngemva kokutsha itoyitoyi yonke liyana lokuriska kuthiwa mgabe masgo, kade awuthothi bayakwazi ukuthi basebenzisa abantu kubana bagijime, kuthi hhayi babakhiphe umgabe, kade bona bafuna i-red carpet le behambe umgabe imihla lemihla. Kambe lake lakubona ngathi, if that is true ukuthi umuntu ayibiza i-jet fighter kumbe indege ngase-Malaysia kumbe Dubai uyisiza eHarare, leyo ndege icharge nge-hour izofika, ifike imthathe i-distance yokusuka kuphela eHarare yembeko eGweru, that is 20 minutes. Kambe ibhadalwa malini, ibhadalwa ngubani? Ayekuphi ama-helicopter we-army ukuthi isikopokopo nje se-army simthathe o-ED umnangagwa asimutifare khona eGweru yangikhona ngefere abadume ngayo, rather than ukuthi umuntu ayebiza indege from all the way from Dubai ukuthi isuke ikhona lezomthatha eHarare imuse eGweru umango we-20 minutes. Kambe lake lakubona ngathi, sazisavelelwa madoda. Nampa labo fuel sokukhwela everyday, abantu bathi bebatshele ukuthi okuyimali lokho lezamuthi likufake, can never compete lamanye ama-currencies, kwathiwa hhayi izimdola yawo uyazinepower. Kuyini khonokho sokusenzakala khathe sifuel sikhwela phose kabili ngelanga, kumbe sikhwela almost every week kumbe after every 2 weeks. Bakhulume bathi kungenabona bathatha i-bank rate yabe ikhona ngaleso sikhathi, kanti osokunzima ukuthi iholo lababalisi lalo lingaze la-bank rate wa kuyini. Nxa kuyikuthi ngesikhathi sikamgaba ababalisi babehola u-470 ngoku-$450, why la inga-bank rate wa nge-rate ekhona kanti si-7.5 yona leyo? Kodwa i-duty bagijimela bayi-bank rate nge-7.5, i-fuel bayi-rate nge-7.5, kanti i-pay ka-teacher-ke i-pay yama-770, why layo ingaze ya-bank rate wa ngayona le i-rate ekhona? Lokhu yikudlala ngabantu lokho. lokho ikudlala ngabantu lokho ayekusikazi sidubeke eZimbabwe kanje sibe sincedisa amabrugwem uva si-olte sivala amabrugwe izikhwama ziphose zithintane ezebrugwe lendoda emuva kukathi ke amadoda wayibonti le yindoda lesiyinqele uyibonti yindoda lethambo bonke abantu khalesi batsha sisamabrugwe izikhwama esika-left nesika-right ezivune emuva sezifuna ukuthintana ngenxa yokuvala amabrugwe madoda siyafa ngendlala ngusifaso okancubelo okhulumayo.
Hayi, linjani balaleli abathandekayo? Eyi, laba eZimbabwe laba kusethwele nzima la. Sokuswelekala lo nkulunkulu nje ukuthi angenele ngoba izinto azisabambeki, azisabambeki. Imota ziyadura, ukudla esitoro kuyadula, impuphu iyadula, yonke into iyadula. So hayi lapha ayayayaya akusela nto enhle la ukuthi kumbela abantu bathini nampo lawo amadoda la ukuthi akhulumisane sibone nje kupho kuvikela abantu nje akazweli bantu amadoda ankhona ukuthi aluba bayahlangana bakhulume ukuze abantu wayethule abantu umthwalo lo wabalawo lo sesipho ngokukhuleka nje ukuthi uNkulunkulu aluba uyangenela nxa uNkulunkulu engangenela nje kubonakala ukuthi kungenzakalani ngoba heyi iZimbabwe kusesezimbabwe lana esiyaziyo kathi esiZimbabwe vele singamarararararararara asisakwazi ukuthi okuyikho kuphi. Hayi, kulungile balaleli bathandekayo, mina ngumoyo wemawane.
Hallo balaleli, mina ngusibanda kokobulawayo. Hayi, uhulumende lo usehlulekile. Abana uhamba ngami nje berizayine bonke especially umthuli lo mnakakho. Hayi, wamasela amakhulu kakhulu elizweni la. Bayakhathaza kabalaleli. Ngiyabonga.
Sanibona basakazi ku-Studio 7. Sanibona bathakazi ku-Studio 7. Osithandekile Mhlanga nabo Ntumeleni Nkomo, siyanibingelela. Lana ngikhulumzama ukuthi ngikhulume ngendaba kaKambarane. UKambarane yinto ayenzile okuxosha uDube ngenkathi uSolomon Mngoni umeya ethethe ilizwe ayikho right. Ene manje into abayenzayo ayikho right, ijabulisa izitha izanoPF bayajabula manje labantu be-MTC mabelwa bodwa. Ele manje ziyajabula izitha manje oJoseph Shuma bajabule kakhulu, oJoseph Shuma bajabule kakhulu manje sibethola inxeba manje lokungena nabo nabo Gawule sebejabulile manje sebasizakele. Kodwa ngiyanicela abantu bakobulawayo ukuthi no yivini noma ngabe kunjalo niqhubeke nivotele MDC, ningayeke ukuvotele MDC ngoba yiyo iliqembu elikwazi ukuhlanganisa abantu, yilwele yinto futhi elingabusizwa.
Labo-ke bebekungabalaleli bethu abakastudio 7 besipha imibono yabo.
Owa mazinya khala ngoba ngijabukile, ihliziyo ihlungu ngoba yephukile, awuwe mdale
ubuhlungu umoya wami ungephula inhliziyo ngoba ushiye ngingedwa lala kahle ke sithando sami. Ubuhlungu umoya wami ungephula inhliziyo ngoba nzange mbe nexesha nokuthi goodbye. Ngoba nzange mbe nexesha nokuthi goodbye.
Isikhathi sethu asavuma ukuba siqhubekele phambili lokhu esisonke kulolu hlelo esenza wenza kathesi lami ngothi ngithi goodbye. Sidibaneni sibe lithuba linye ngevikelisayo ekuseni, kodwa-ke ngale ntambama sizodibana njalo kuhlelo lunye olivalelisayo. Umprofethi Jeremiah sithi ibe le mpelasonto elithukile.
Ngwana nyaka naka watereri.